sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuNcwabazi 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Umnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinywa isikhafundo sakwelebhilitane ukuba singene kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uchamisa wethule amazila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu.
Tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Uchamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivote yabo.
We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farms, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We are the new leader for
Upinde wathi iZANU PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukuthusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M and C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Nene, nene, tete, fasi.
Kodwa okubandla leZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi ngasoze anqobe uChamisa ngoba belengqwele yezombusazwe uMongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU PF likhangele liza nqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezukwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka, uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi. Asisobandla eliphombukulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC uMnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu kanti sinqoba life la ethini. Njengoba ubona simile lapha sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Talenti Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if mawufuna ukwenza amaphepha akho and everything fast, so mele ngiyiharare. No, ilizwe kumele angalisebenzi kanjalo. Ungaziyo kuliphi ilizwe, for an example, ngaya emakhelwane lapha e-South Africa, awumelanga uzuye ePitoli ukuze wenze amaphepha, eJohannesburg enza amaphepha. So lami ngithi kumele amaphepha enzwe at my region lapho engikhona, district level.
Umhlangano wanamhla ungenwe ngabozohlula ukhetho abagoqela okwaba ngumongameli wakele Mozambique uMnumzana Joaquim Chissano. Imele isithu 7 iseHarare nginomzalozi Ndlovu.
Kuzenjalo eleZimbabwe lithi selivimbe usikhamfundo Stephen Khan wakwelebhilitane obefisa ukwethekelela elizweni leli. Umabhalani kahulumente obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana uthi uKhan umiswe esanda kungena elizweni wehluleka ukuchasisa ukuba udingani. Kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Sehlulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesigodlweni seBhilitane eHarare. Silokhu sikudaba olufanayo. Ikomishini elawula ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, iqale namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala endaweni ezijeneyo elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. IZEC isilungisa indawo ezichiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu. Kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, i-12,370 elizweni lonke. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikho 7.1 million kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengcwenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu. Abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma. Umnumzana Kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF eForever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezichiyeneyo.
Siyabe silabantu ababesincedisa nje phandle befake ideski yabo 300 meters away usuka ku-polling station. Lokho kukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake ideski yethu. Sikhangele nje ama-statistics ethu ukuthi abantu bethu esebakhombisayo ukuthi bevotele iZANU PF bangaka ababuyileyo.
Amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sephelandaba chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona.
Hayi, mina ngivotela eChabalala preschool bazinyamangana, amabizo lokho akabi khona, angikwazi ukuthi kwenzakalani.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola, enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani Dube.
Ama polling stations amaningi esike sahabhoda nje sikhangela sibafica ukuthi imaterial sebeyitholile. Ama polling officers akhona, ama police officers ayiwakhangela ukulondoloza lezo mpahla ezikuyileyo akhona.
Kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Khikha oweZimbabwe Human Rights NGO Forum, umnumzana Arnold Tsunga okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu, labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu. Bafuna ukuba yingxenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe. Bazabuyela emthethwandaba kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakansila ngolwesithathu. Kubika uTaboka Ncube.
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende. USithabile Gandhi osezimnyama eMangwe uthi intsha izasukuma ngobuningi ngolwesithathu.
Ulutsha lukhululekile. Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezijiyeneyo bengancindezelwa, bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha Taboka baledlabuzane. Ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlungisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWange Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo. Uthi baza kuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
siyajabula siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections aka 2018 khathesi kutshengisela ama youth amaningi abambene and atshengisela ukufuna inguquko and abaningi baphume ngobuningi babo siyaregister ukuvota because they want change.
UMoses Langa ongumgcini sihlalo wabasakhulayo bebandla lezano PF eZansi eMandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakele olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngamanumbers kakhulu and ividi ungakhangela amanumbers ethu abanje sileyo ontanga bethu baningi and ungakhangela futhi kuma-meetings rallies zethu esiwayenzayo around the province ezadresa ngomongameli ezadresa ngama-leaders amanye abontanga babuya ngobuningi babo ukutshengisela kubana bathakazele kakhulu ibandla lethu lezano PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo uRopa Fadzogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho intsha ezinikele ukuphatheka kulolu khetho. Abasakhulayo abazavota ngobunengi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingudaba kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abephithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. Isitudio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezijene ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Panda uthini ngalaba akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali balendawo bahlutshwa ngokuthiyeneyo. Unkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale ukhala ngamasela.
Sithwele nzima kakhulu lapha eKingsdale silodubo lamasela abasithwale senzima sivuka sitshontshele izinto. Amasola bayathatha besifisa ukuthola uMP ongasincedisa sisize kulolu dube esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke unkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla kagesi emahatshula.
Mina ngifisa ukuthi sibe namanzi lamagetsi. Ikhi impilo yangikhona ilowa kula mali. Sifuna imisebenzi, sithole imali, sihambise abantwana esikolo, vele imali zangikhona nganini. Sitholakale.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ahamba njalo nje. Unkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajojo, abanye bangcono bayafila kumajojo. Thini yathi vele ufake amapheli akwangu-4 1 week amanzi. Uyabonga sethu.
Unkosikazi naleti ndlela ugcizelela amazwi kaMaria.
Singananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khona phana. Abantu basebefile ngesikhathi sona lesi amanzi abengcolile. Abantu basebefile ngoba besesaba ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathezekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamela ibandla leZANU PF uMnumzana Nkosana Mkandla owayehlala eMelika kodwa waphenduka ekhaya uthi udubo lwamanzi luza liqedwa libandla lakhe.
I-constituency yeBulawayo North silama neighbors anjengeBarberfield. Amanzi ayahlupha kulamanye ama-flats vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past week besizama ukubanika i-relief sibathumezela amabhawuza. But into ezinjalo they are temporary solutions. Thina iZANU PF sibuya nama-permanent solutions. Njengoba ubona ukuthi singakhangela igwayishangani lake lesiba completion. I-pipeline leyana iyadonsa iyabuya kunapha ngapha koBulawayo. Ingafika, those are permanent solutions ezenzani ezizanika abantu koBulawayo i-relief.
Umfundisi Frank Mhlanga we-United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena le bandla lakhe ngoba abanye sebehluleka.
EBulawayo North abantwana ama-youth abalamsebenzi batshona besifa bebulawa yintshengu. Siza kuqeda konke lokhu njengombuso we-United Zimbabwe Alliance party. Mina ngingu-MP weBulawayo North Constituency. I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlala kahle. abantu baphile kahle elizweni bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le lo 23 years yonke le kwangena futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 ukuthi awana la magama khona awayenzanga lutho
ozamela isizini collection for change unkosazana mina endle gumethe uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolice amaningi esigabeni
ngizakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo e-affordable for abantu bethu ikakhulu lezindawo ku constituency ezidinga ukuthi sakhe ama government schools ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende ezinye izigaba zethu azila ma police base aseduzane kuza yakhiwa ipolice base ikakhulu emahatshula
asaziyiziyo zala nkomoni kukhetho lwangolwesithathu namhla bekuyilanga lokugcina lokukhankasela ukhetho okusemthethweni ngiyimele studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Bani.
Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amagoda kamnumzana Donald Trump wayengumongameli wakule Melika akhulumisana leziphathamandla zentilongo ye-Fulton County e-Georgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokhela ilizwe leMelika. UTrump labanye bakhe abafika phose amashumi amabili bethweswa amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Bakhala abazali abalabantwana abalesipho se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo. Abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwa yikungathuthuki kuhle kobuqhopho ebantwaneni okwenza abalaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga. Uphenyo olwethulwa ngucamfundo H. Finkenflagen labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-Semantic Scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni eZimbabwe. Beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala ke emadolobheni balelesi sifo. Abantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni. Unkosikazi Lindwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy.
Ukuhlupheka kwethu akupheli ngoba noma izihlobo sibesilothi lethi umntwana wakho lo okhasayo ukuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawunti ukuthi kulo muntu.
Unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo.
Impilo yomzali ole mntwana ole-cerebral palsy inzima. Very hard. Umachale zathi sephakwa ungela khona phona sukhangele yena. Kodwa labanye abantwana futhi abafuna ukuthi babone.
Umnumzana Time Balua umqondisi we-Lush Zimbabwe egcina abalelisi simo se-cerebral palsy, isimo se-autism nesimo se-Down syndrome uthi sebebone ukuthi indlela enhle yokunakekela abalezimo ezinje ngeyokuhlalisana labo lokusebenzelana labo ikakhulu besezindlini.
Live together with them. And include them meaningfully in every
lingaphongi kuhlala labo kuphela kodwa libanikeza ithuba kungaba endlini emsebenzini la kunhlanganiso ezijiyeneyo bambe lani ndawonye la
othe kuqhakathekile ukuba bethole uncedo lwe-therapy lokunye ukungabasiza.
Yes, like Zimbabwe we've got occupational therapists and physiotherapists.
Silama occupational therapists lama physiotherapists asebenza engena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana leGlenora eZivaresekwa eMbare Marbrain lezinye.
Osakhulayo uEsnard Pyatt uthe ngozwelo alalo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungelanhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were
ananzelela ukuba abanye babo babecina bechiya izifundo zabo abanye njalo behlukumezwa ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa.
Unkosazana Chipo Msoro oyi-occupational therapist uthi kuqakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo.
So this includes activities of daily living.
Sinikeza i-community based therapy nokufundisa abe home based care labazali babo ngendlela zokubanika i-therapy ngekwabo belapho abahlala khona.
Inhlanganiso yeLush Zimbabwe inceda abantu abaningi abanezifo lezi. Ngiyimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luzaqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakansela amalunga edala lepalamende lomongameli. Kubika uNokutaba Dlamini oseVictoria Falls eMatabeleland North.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo bese bekhathele eGoli kabahlalanga kuhle. Bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela. Kuyaswelakala ngitsho le ambulance uje kuthiwa kuqala kufunakala imali eyokuthi ikususe etholotho ehospital ikusa empilo. Thina njengebandla le-CCC sithembisa impilo for umuntu wonke, sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandla lezanu PF esabelweni seMathebeleland North, uthi sebegqibile umkhankaso wokhetho oluzayo.
Sebemele kuphela nalamadlezi kusukela kusasa abalokudiploya ukuthi ama-polling agent elala ekuma-stations kusasa ngoba ama-stations ethu avulwa ngo-7 ekuseni nge-Wednesday. So ukuze belala sebekhona, I think they will be deployed by izeki lama-parties. They deploy abantu abazabamela kuma-stations angkhona. Otherwise, konke we are more than ready. And siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu, abantu basithembisile ukuthi they will vote resoundingly for ZANU-PF.
So, oncintisa ukumela uZulu edalele ephalamende eWange West ekubandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa.
Kuma-polling agents fakile ama-polling agents indawana yonke nje ye-constituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo. Njalo asenelisanga ukuthi sifake ama-polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize. Kusukela kuma-resources, kusukela njalo lekuhambeni amanye ama-polling stations akhatshana.
Ozancintisa eWange Central ekubandla le-CCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu.
Umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle, akuzange kube lokulwisana kumbe udlame. Ngakho-ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha eWange kulokuthula. Ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwadeploye, konke kusahamba kakuhle, akula ma-complaints.
Abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Womanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo ngingu-Witness Dube, ekade engusosiba wezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MDC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU-PF elingela okuthile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukampenela ibandla lezanu PF. Bakithi engikubone kuzanu PF kuma rally angu 6 engiwahambileyo kungitshengisele nje ukuthi ku opposition hayi kusasemnyameni kusakumnyambambile ikhatshana kakhulu opposition ukuthi ibingakwanisa ukuthi ibuse ilizwe yenze ngcono kulezanu PF ngoba ngakhangela inhlelo zezanu PF indlela okuhlelwa ngayo ama rally indlela ibandla lakhona elihlele ngayo indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini so akungeke nje kwafa kwenzakala leZimbabwe ukuthi abantu babone ibandla lezanu PF seliphumile embusweni ngoba lenza kuhle kakhulu liyabeka inhloso zalo kuhle ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisana nabantu kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu kanti njalo bulombono oyakude ukuthi kungasilo daba lwama-sanctions lo leZimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Nginomthandazo esizalwane saseZimbabwe sithi indini. Ngithemba wonke umuntu ukhathele. Wonke umuntu ukhathele ngiyathemba ukuthi o-overseas, osekhaya, osebenzayo, ama-teacher, ama-nurse, nabo bonke abantwana beseZimbabwe abasebenza nabangasebenziyo. Ngitsho ney'ngane nje nabantwana. Sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumene sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota awenze umehluko. At least indoda ifizamile. Zama ukuyenza umehluko noma kungayehlula nje noma kungayehlula uyabuziqhenya ukuthi uzamile ubazamela abantwana bakho ubazamela abazukulu bakho
kethebe ukukhulumayo energy toti bavulelwa amacala kodwa namhlanje abazange bebothe njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwezintathela izindaba ezifana lo Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandaba elizimeleyo ngentathela izindaba ze-Studio 7 okungekho emthethweni konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathela izindaba if ukhetho kuzokuba lukhetho olukhululekileyo kumele intathela izindaba zivunyelwe zithathe lazo izindaba nothi sibone laba abayibo abo lobudlelwano lobongameli babasebenzela amaphephandaba kahulumende kuyibo abavunyelwayo njalo kukhona okwenzakileyo i-postal voting lapho sibone amapholisa bephoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo okungekho emthethweni kanjalo siyazi ukuthi ivoti yakho ifihlo yakho and abamabandla aphikiswayo bengabikelwanga ukuthi labo sokusenzakala i-postal voting ukuze bephumele labo ezabo inhloli kho engubonayo mina ukuthi ukhetho empumela yalo ivele izaphikiswa ngabaningi akusoze kube lukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho lemthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Ye laba ngabanye abasithumezeleyo amazwi abo khonaba bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke kuFacebook yethu VOA Ndebele liyakwazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Lingakhohlwa njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu. Thande kakhulu kwenze ukuthi ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani. Kulakho ukuthi uphoste njengabanye abaphostileyo lamhla-ke sibone-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uthi kawini undoda kawewini emakhaya phela uthamisa bakithi ngoba emadolobheni siyakwazi ukuthi i-game over kodwa emakhaya lapha kungaba nzima. Kuzobuya-ke uPhesi Chimbe uthi hhayi bakithi elibusa ibandla leli selisithwale lisenzima akube lo tshintsho kwele Zimbabwe. Kuzobuya njalo loBrian Nkosi uthi ngangene umfana kangene asivoteni sibone ukuthi sikungenzakalani. So uzobuya-ke uLuckness Mdluli uLuckness uthi kathesi-ke ngikukhumbuza kudala laphana on your marks get ready go we are ready Zimbabwe. Kutho njalo ubhale ngesilungu lapha-ke liyavunyela ukuthi libhale phela nangesilungu nxalifisa kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. Kuzobuya njalo umambo ezibusiso uthi I can't believe ukuthi kusasa sibili kusabe sile Zimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzokhona ngapho-ke izibusiso mambo kulabanye abahlekelelayo khona bafaka phela okukikiki esibaziyo sonke ye kodwa sesifika-ke phela emaphethelweni. Lingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sabe sixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo sokhetho lolyaqhutshwa ngolwesithathu. Ye, so singakagqiba uhlelo lwethu sike sikhangeleke okuningi. Yes, olivalelisayo-ke ngumthembo sithembayo uKristu Dube. Lilale ngiphelele isikhathi. Siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.